ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla lesisi umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sika Mo Blessing Ali enyatsime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyatsime izolo esililweni sika Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha lika Mo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla lesi-CCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kuchisiwe. Lokhu kulandela ukuchiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla leZANU-PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lesi-CCC. USikhala utshele uEzra Chisas Banda weStudio 7 ecingweni esesitokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Zeka Mo Blessing Ali live.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching as well, yes. I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, Father very published, Jonah.
All right, thank you.
Yeah. Uza phone uzwa ekunye. Uza phone li lawyer liya izwa ibizo lakhe ngu uza urombe we Zimbabwe so human rights not that called that.
All right. Okay, thank you. Thank you too.
Yeah.
Thank you.
Yeah, so uza bamba labana bangu too.
Uza bamba. All right. Sharp job. Sharp.
All right,
sharp.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapolisa asacwayisisa udaba lodlakela enyatsime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutochikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutochika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichaziye kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza hamuchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi uAli wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
Aura, azisi apana doubt yekuti akaurawa. Azisi doubt yekuti akaurawa nani. This is doubt which is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darks of violence, the darkness of violence, and the dark clouds are gathering. Munanga kwa hata urininye. Kuna zimwe nyika kana kwata ai mutungamiri wenyika pakafa moneni paya. Vanobuda vachaura zvino. Zvinova. Ani mapanza ipa? Zvatiri kuona apa handi zvoko.
Abasekeli bebandla lezano PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo. Kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla le-CCC bebavimbile. Izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapholisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-H group yabo laba bonke 61 and then with those A-rank ayiyo yona kumbelandelana so ngazani ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngabothiwa ngamume cha general ema retired this and that thina njengombutho we only retire ngokufa esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la kuyabe lokho kukhona embonweni yethu so bafebare bancinyane kakhulu bafulathele izwi bebancane kakhulu ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezele inyembezi ncane bona abafowethu beflathela ngesikhathi befunakala kangaka silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala so lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama vaccines lawa abahlatshwayo ba reacta kuwo yikho lokho ngabe kubangile ikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enqinye lokho enqinye lokho kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile kodwa ke asonto esingayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka la ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi ka walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembile kangaka kuyini yibo labo esibakhangela ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi sizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso
yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasichiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu yey kabagcinwe sibili ngoba na ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki bese ingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo li new dispensation lay ayila zipra kayila zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona ukuyana ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe esizwe akula qhawe ukuthiwa ngele district ngele ward ngibe ngele province iqhawe liqhawe so inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi uyena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye kungaba ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezitshiyene emazweni atshiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho-ke ngibona ngazani kulungile khona khana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yebuqhawe belizwe.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala etsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezitshiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilitshumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weToro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okuningi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amachwa sincedisana laphana nalaphana. Ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala. Kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko. Uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamachwa, vele lo limi belungazakali. Kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamachwa. Esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu, abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka. Kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe, sakuchasisa nje ukuthi hayi amachwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe, and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi abantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso. Kathesi ke kusukela khona phana ngo-2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo, abaningi sebebhalile u-form 4. Ngikhuluma kanje silaba ngu-3 abase-university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolu limi, ngoba-ke uhlupho olukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa. Kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende, abase-national park asebengama-game ranger, silabanye futhi abantwana abathathwe yi-prison service. Ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela. I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele. So-ke lo hulumende hhayi thina siyasebenza, kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi ma ngakungalungisiswa hhayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle.
Uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo, njalo yiziphi inhlelo eselizwe sungulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la?
Ma sikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini, hayi kuzima ukuthi ngitsho, kuzima ukuthi ngitsho. Kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lohulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende aye athuma khona ama ministers, njengokuthi ubaba umhlonitshwa uJulai Moyo bake bafika lapha, lo mhlonitshwa uKhen Mathema esasengu minister we education bafika bazo uzwa izikhalo le nhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi baza sisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwa amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna siyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iminister of education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe e secondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi
lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye Toronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC yabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lidaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eye Zak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abacwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na isiphathamandla sezakhe umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US 22 million dollars iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 makhiwa mahle binjani makhiwa ami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo sokungani luluthi luthuluka lwenyosi hayi hayi ngiyasibalela madoda hayi ngani ngahlala injalo lizibale sili kakhulu ya hayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hayi linti nje ngibona kungumbononya kungumbononyana kwami lapha mani ngubona mani hayi izimbagwa zozilunge madoda asozilunge iqiniso lihla hayi lokhu kuzikhohlisa ukuthi liziwe izimbagwa zalungaso ngoba akathi sibona ke bekhetha lapha ngamasotsha uzothiwa isotsha lingene kati bathini ukuthi bekele abanye labo bengene kati ukuthi ilizwe lingabusa ngamasotsha ngendaba ekuthini anti bakhona abanye abantu abafundileyo baningi baningi abafundileyo labo bengene kulabo bahlale bengamasotsha befele ebusotsheni bethathe intentsheni besebusotsheni kati into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hayi umbuso kamnumizana umnakakwa hayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethu umbuso kabudoda lo madoda hayi hayi hamba into engibona lapha lapha siyakola lapha abazamchaya ukhu uzasala ekhamisile bamchaya ukhu ya uzahlala phansi sehlelo lokuhamba zibe emtheni chaya ukhu manje ligwala kangaka igqokisa idwaba ekhijima ezeke ibale ezeqatha ejubhekwa nale asazi ukuthi athi soza kuyaqatshana hayi nase sidini ngalo umuntu lo aliba kwenzakala bakithi hayi ngazi ukuthi indlela umfana okuncane lokhu lakho kwaye ake kuhlukwenzeka kwezimasinyane manje kwenze ukuthi uke kungene siy ngibone ukuthi yena uyenza njani. Hayi kunomdala, umdala sekugugile lomani, hayi nami ngiyabona ngikhangela umdala la kimi zini. Hayi umdala usegugile, ngicela libale kama ngodi yami noma ngiwathumezela kale imali wabale angavithi indaba. Hayi kumbe ngiyaphambanisa, hayi madoda like liwabale like ligutshela undodala ukuthi enithele mina ayenza isiyo. Thank you good way imkhumane.
Sanibonani, sanibonani, good morning, livuka njani? Zimbabwe muhle, mthakazo muhle, mandabela mahle khona ngapha ke edandanda linjani khona ngapha ke kwekhwe. Sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana, South Africa, sanibonani khona ngapha UK linjani lonke. Mazimbabwe mahle ke, ngihlekiswa le ndoda lethi sisazokubona ukukhula eZimbabwe. Uqinisile lo bafo, sisazokubona ukukhula lapha nekhaya. Bese ngidlulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule. Ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani, ngendlela akhuluma ngayo ngokulahla kwayethu ayizamala athena into zakudala lezi abana abazingeni bona abaziludu ngokwakudala lokho. Ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho zwa khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe ayizamala bamuza mayikhuluma ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazi lutho la abakungeni bona iZANU-PF kathi kwenze njani. But hayi seyidumele amasumpeni, seyidumele amasumpeni ziyakhala ke 2023 asambeni siyovota bakethi ababhalisileyo bonke, asisukumeni labangakabhalisi, asambeni siyobhalisa sivoteleni ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibhathi kuzolunga, kuzolunga, asambeni siyovota.
Basakazi abahle, basakazi abahle, abasazi beqiniso, basakazi baStudio 7 yalibingelela igavulethi likaJesu. Ngizembeli kanye labalaleli balesi studio, ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu. Ya kulo muntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovedi, I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena kupower, kumele enanze kakhulu amawovedi. Kanti wena amawovedi sihlale ngamawovedi, amawovedi wonke umuntu ozibaye iwovedi, ngoba lami nginje ngangikhipha imali, ngikhipha amabhroko, ngikhipha izicathulo, wonke amafamashu nginika amagorilla, wonke umuntu olisezimbabwe iwovedi. Abantu laba ngamawovedi into ebahlupha yinye, balenhlanhla bona, ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama-50,000 yazo la ma-50,000 kungasomabhondi, ngokuyimali elisisindo, kodwa oyale ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha. Kodwa bangayizithutha impilo yabo baqasha ukuthenga grocery, ngizinkwa, ama-biscuits, izwitsi, umuntu wakhohlwa ukuthenga inkomo, wakhohlwa ukuthenze something okwempilo yakhe okungagenerate imali. Yibo abantu abahluphayo bona bantu. Asithe kona wonke umuntu oselizweni liwovedi, wonke umuntu elizweni umcomrade, hayi lokuthi kwaye kuthiwa mbula amawovedi siyaenda khonokho lokusibulela ilizwe kokubafowethu, lokusibulela ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana, kodwa ngale ngqondo bahlupheka. Yonke begali khona kabaphiwe imali ngohulumende. Hawu madoda, hayi ake sikeleni lokhu, sike sizinwayeni, sizingcwebeni, hayi vele imibono yabantwana kuphela zwi, ngani ngimbono abadala anisikhatshana. Ngiyabonga, ngiyabonga bafowethu.
Salibonani, salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7, mnelami igama ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo. Ye, mina sengayibona manje eZimbabwe akula ndlela ukuthi umnankakhe uzoquma ngo-2023. Awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde lento angekaze aphunyuke kuyo. Nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza, uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa, ubopha abantu, ubulala abantu. Ngempela nanku umfanekiso kasatane, ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke, Luke 10:19, uthi usatane ulanda ukuzobulala, ukuzotshontsha, lokudiliza. Konke khona lokho kwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankagwa. So singakuthatha njengomfanekiso kaSathane. iZANU-PF is a satanic organization. Vele anginangi ayilikho elinye igama engayipha yona. Nanku indlela okwenzeke ngakhona kumo Blessing Allah, sikazisizwe into enjalo. Okuthiwa umuntu uqunywa abe ngamapieces, umuntu uyaziwa akabotshwa. Hayi asazi, kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali.
Sawubona, sawubona Studio 7 obingelelayo umazwi wasesigabeni sasengwenyeni kochaka le eKhezi. Mina ngibika udaba lokuthi imithwakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala, ngoba impilo isemhlabathini. Ke sizame ukuthi uvuselele amasiko ethu kuphunya itenyelo kudojwa amathambo njengakudala izululini, sikwazi ukuzimela, ngoba le nto le ezepolitiki ayize kusisebenzela. Mangibheka nje ubuka le emashoneni izinto zenzeka khona, kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu ngapha eMandebeleni. Masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu, sikwazi ukuzimela, siye nasenjelele, siyoxolisa lapho okonakale khona. Izululini siyilimele, futhi noma sesiyacela ngale siyocela ushukela, kodwa ukudla sinakho.
Into kunganceda izwe leZimbabwe ukuthi nje kubuse omunye umhlobo ongasoshona. Kumna ngagwa ngale ukuthi udivele ozothatha ngochiwenga ngapha ku-MDC ozothatha ngutendayibhide kwindebele uvayisi wesishoni. So amaNdebele abo sami, Pumani kusile uyakhanya lo. Even la kuphethe khona abantu be-SCC, uzathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona kobuhanki. Even izitimela zahamba, wathi ungena ezitimeleni lapho ziyifolos, uthole ama-security ngamashona, whatever. So ilokhu zine ey'lindeni MDC ikusole lokhu kudaye kuyinto eroma. Abantu bayasebenzisana laba bantu, asibambaneni bantu bakithi, nomthwakazi nawunxusa awusibambaneni lezabo usabambananani ukuze kube lula, ukuze kube lula. Abambanani, hayi ukuthi izani umqondisi wekuzapho umbozapho yokumqondisi, ababambani njengabantu banye. Kade umuzi nxa sudivideke ngaphakathi, umuzi oyi-one nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho. Ukuqamukana kwenu phakathi MRP lozapho kunomthakathi, sekungenele phakathi abanye ngale, abanye ngale, sekudivide ntlabo. Konke kufanele kunazelele, sesemanzi so ungazi kuwome. Sikhumba lesi sesathi sivundile, kodwa sisagwaqeka. Gwaqani into enibe right.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, mbona nganto uPutin la nganto is lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuzimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine. And then bathi bona bazaqeda impi lay in a few weeks or in a few days. But it's bona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign. So uthumezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawe ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawa abantu abachaya into ehambayo. So mbona lami i-Ukraine izimela njenge lizwe elifuna ukuba there for a long time.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa, siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili. Lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane, sebethethe ilizwe lonke, kungakutshengisani lokhu?
Hayi, into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo. It's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele. Sibona ama-Ukrainians they were outgunned, bebela amasocha who are not regular people. Sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine laba chayiz kali shorter to shorter labantu abakhona ngale. So mina nginese ngengayibona ikhulunywa uNapoleon esithi morality or morale is three times more than a soldier. So khonapho yikho esikubona ukuthi abantu beUkraine bazimisele to the end.
Manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe leUkraine selichabele lelonke.
Into ezaqeda impilo le ikukhuluma kuka Zelensky lo Putin ngoba zindala zombili wonke abafuna ukubuyela emuva kula muntu otshedela emuva. So ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians. So leyo ikukhulumelana kubabili ama leaders e-Ukraine le Russia ayabe isiphela. And sesibona ukuthi iRussia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi. So I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sibe phume Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.